Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kunhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the constitution in Zimbabwe cannot be amended willy-nilly. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution.
Kuyandlondlobala ukufuthelana kubandla leZANU-PF phezu kwemizamo yokuqhelisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into efanele ihambe phambili yokukhulumisana, bonke abathintekayo ekuthini ilizwe lilunge kumele babe khona, kuhlalwe phansi kulungiswe lokho okuyikho okuhluphayo.
Iningi lidla imbuya ngoluthi ngenxa yokonakala komnotho. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyaqhubeka ukudlephana phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe, lalawo athi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Isisekelo sombuso welizwe siphoqa uMnangagwa ukuthi achiye intambo zombuso ngo-2028 ngemva kokubusa okwamahlandla amabili. Kodwa abalandeli bakhe bathi kumele kwesulwe lumgoqo ukuze abuse kuze kube naphakade. Kepha abasekela umnumzana Chiwenga abagoqela abanye abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakuvumele. Ukudoniselana lokhu sokuphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF. Iningi labantu makhaza lalo liyayiphikisa limizamo. Yena uMnangagwa usekuchilo waphinda ukuthi akalaso isifiso sokuqelisa umbuso wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mudenda Chilumbo.
Thina sithi the constitution must be respected. The constitution in Zimbabwe cannot be amended willy-nilly to preserve one's ambitions. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution. Finish. Not ukuthi eloko e waste ama resources for what purpose? Into abangayinanzeleliyo abantu abaningi ukuthi abakwazi ukuthi uMnangagwa ubalekelani ukuze efune ukuhlala embusweni up to 2030. Into yokuqala ukuthi yena ukhulekela ukuthi efele esihlalweni ngendaba yamacala alawo agoqela icala elikhulu elombhuqazi elokugrawundi.
Abasekeli bakhe bathi wenza umsebenzi omuhle kakhulu, yikho nje befuna eqhubeke esembusweni.
Thina asikawuboni umsebenzi kaMnangagwa emathebeleleni as a region. Siyakwazi ukuthi siyakhile iHarare kumbe imbuzi interchange, umgwaqo osembuzi okushintshana khona izimota, imigwaqo isibangani ama-spaghetti road yake ekhulunywa ngabanye kuseHarare. Thina asikaboni any development emathebeleleni. Alright, iBulawayo Cairo user yakani. Umbuzo wami kubasekeli bona laba bathi uMnangagwa kahambi beyond 2028. iBulawayo Victoria Falls uyaye yakani. Bulawayo Cholocho Road uyaye yakani. iDate Bridge iBulawayo Road uzaye yakani. iCrossgate Dinga Road uzaye yakani.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ulwela amalungelo kaZulu. Abantu abanengi bathi impilo iyayisiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokudula kwezinto. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimstart luthi intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini, i-14.6% ngedola leMelika ngenyanga edluleyo. Amabhizimusi amanengi lawo ayavala ngoba esithi akula nzuzo ayitholayo. Sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ohola inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Izinto ezikhwelileyo yilezo abantu abazidinga njalo nje abazidinga usuku ngosuku, into ezinjengejukela, ezinjengesepe, ezinjengamahlamvu, ezinjengenyama, ezinjengamagwili, ezinjengerayisi, lezinye nje izinto ezisetshenziswa ezidliwayo. Kanti ke futhi lezi zinto ezingadliwayo ezinjengezokuxubha, okokugqoka lokunye lakho kukhwelile, kuhlezi khona le khatshana lalokho abantu abakuzuzayo. Kwenza ke babe balutshwana abantu abenelisa ukuthi bazithengele lezo zinto, ukwenza njalo ukuthi abantu bengenelisa ukuthola ukudla okwakha umzimba bakuthole kathathu ngelanga kumbe kane kumbe kahlanu. Abanye njalo sihlangana lakho ukuthi bayalala bengadlanga ngenxa yesimo lesi esikhona.
Ungathi abathwele nzima kakhulu ngabantu bemadolobheni, abemaphandleni, kumbe kuyafana nje.
Impilo inzima ebantwini ngobuningi babo, kungakhathalekile ukuthi basedolobheni noma basemakhaya. Kuya ngokuthi umuntu uyayizuza yini imali enele ukuthi akwazi ukuthenga lokho akudingayo. Bakhona emakhaya ababili abathathu abakwazi ukuthi bayizuze leyo mali, mhlawumbe bethunyelwa imali njalo nje. Kodwa balutshwane kakhulu edolobheni, kunjalo lakho ubunzima bukhulu kakhulu endaweni yonke, impilo nje eqondileyo kayisekho ebantwini.
Kungenziwani Ncube ukuze kulungisiswe udaba lomnotho lolo?
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana bonke abathintekayo ukuthini ilizwe lilunge, kumele babe khona kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo. Osomabhizinesi babe khona, abathengi babe khona, izisebenzi zibe khona, abepolitiki ngokuhlukahlukana kwabo babe khona, uhulumende abe khona, bonke abantu beZimbabwe nje bathi gwaqa etafuleni basebekhomba lokho ngabe kuyinkinga kulungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kangcobe. Namhlanje sikuqhubeka ngengxoxo esiqale ngeviki edluleyo lomnumzana Jubilee Mzinaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence. Siqala ngemizekeliso yalapho okusebenza khona iAI eZimbabwe.
Iuruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ekuthiwa yiuruza AI, layo isebenzisa iartificial intelligence. Iyanceda kakhulu abalimi sukhangele lakwezempilakahle, iyasebenza njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bese befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi. Yena i-AI yenelisa ukwenza wonke lokhu, ukubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le enje, umuntu lo engabe bebulawa umkhuhlane enjondo ngabe bebulawa umkhuhlane onjani njani. So yikho sibona khona ukuthi lakwezehlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sisuke ezimalini, amabhenki, amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile uthi nxa kuyuthi umuntu sekhomitha into njenge-fraud, kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali. Wonke lokhuyana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi, behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asetshenziswa kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela. Amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane, loba kusekusuleka kusikhathi bani yahle kuphendule masinyane AI ukutshele i-chatbot, uxube le-chatbot uyinikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke kwezaluhlangothi lwe-education ikhona, iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulingisa izifundo ezinye zabe zitargeted ngathi i content yabe relevant for abantu aba specific and nxa uthi abantu bebe bafunda remote learning phana isikhathi COVID abantu befunda ngamafoni befunda i-new camera class iyancedisa njalo futhi AI ukuthi improve imfundo kwela yithi
i-artificial intelligence inceda njani abantu
iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphindaphinda umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidinga i-AI njengomuntu ukuthi umuntu awuyadinga njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi
abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe
sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ibuyile lapho uzo sincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli ikhatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaiswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabanyathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqaliswe uyisebenzisa so maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza e-Great Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
sibonge utabo kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko
kwethu
nyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo silomama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko ye asiqhubekele phambili ke mama khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesincinxa esiyakwenda alaywe kube le mithetho yonke leyo njalo lokunye ukuhambelana vele lo mtshato ye ngena khonapho
sithina sathi sithinxa siphuma sisiyakwenda sihlalele nabogogo ekhithi sithi abafana nabo bayekuhla bebodwa ngani njalo khona ko-osomfrenza baba ukuthi abafana sikwemshizwe ekhithini lamankazana yikho osokubangela izinto ezinto ukuthi uzosetha abantwana bamethiseni ngoba kuzagcina kukhanisana emhlaleni ngacina sifikeke ihlala kahle abantwana sehlala kabi abafana bengabekhaya sebedinga bebona into ezingaqondanga ukuthi bazibona kade abafana babesiyahlala khatshana le isiyahlala nabo babedaleli engabafana sizithina sisaphila okayayo sithi yamhlabe sithi yalibiza uzothi njengomntwana ey'ndela kwezivane enafunda kusha khona fanele uyazitshela lana bezimfana kumbe sekukhombisa kwezivane lo uzelisho kwazi ukuthi ngoba wakhe manje kade sihawa sacha-child abuse siyabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona kathi-ke thina asithina sikhomba ubaba ulake ekhulume ukuthi kokamzela sona abakwezivane abalazithala aze bagida bengelazithala antokona into eyayiqaleyethengiswa abalankomo abalazithala
ye so zikhona boke qhubeka ye
abalankomo abalazithala uzafika ezindleleni kumbe kobani abantu bakhona bayavuka asasingabeukuthi bayazilaezila njani but bathi ukuvuka zebushuku ukuthi kobani bayavuka angifuna umntu angenzela khona namajaha ayekhula aze akhule amantombazane awakhathesi baba awasakhuli ngendlela efaneleyo abantwana sebekhuliswa ngabesilisa abesilisa umntwana wayekhula aze akhule befike ajiye ukwenza umntwana asejile nawe uzotsho kuthiwa umntwana asekhulile nawe uyenze isintu sekekhonetha ukuthi umntwana asekhulile ungenziwani manje abakhathesi vele uyalingakwazi nokuthi umntwana ekhulile kumbe kuyasebekhelekelana ukuthi ungakhula uyeza so ukhule uyeza so asazi
hayi-ke lamhlanje
umthetho wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu nxa ungayilandela liyilandele egumeni igumo lakho lo liyabe lipholile lilokuhlonipha lihlonipheka njalo abantu besidaba babuyemhlonipheukuthi ha kobani hayi bafana ngomuzi yani or ngenxa yendeko oyabunayo egumeni usuke layo uhlala labantwana batsho ukuthi lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hayi-ke siyakuzwa kansela inkosikazi Dube khona ngapho-ke insiza sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zsuku zonke siyabonga kakhulu lingadinga
hayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga sibili kakhulu
hayi-ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje sima lapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zsuku zonke beli lami umthembo sithembayo uGibbs Dube bengixoxa lonkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 e-insiza asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
nyabonasibonge
uGibbs Dube ngezamasiko uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Nleya
Ngiyabonga ukungena ehlelweni namhlanje ngisithi sanibonani nonke balandeli baka Studio 7 nabadidiyeli bezindaba zika Studio 7 sibongela uNkulunkulu ohambe nathi emazweni okuzalwa saphinda sabuya singabaphilayo lokho siyakubongela ngiyanibingelela ngegama likaJesu waseNazaretha. Manje namhlanje ngivakatshile lapha kwaStudio 7 ngivakatsha ngiphethe incwadi ekaLuka 11 iqala evesini lokuqala khonapho ku-11 iyophelela laphana ku-4 imidwa nje ewu-4 esiyoyifunda namhlanje engivakatshe ngayo lapha kwaStudio 7. Isihloko sezindaba ke simi kanje sithi sona uJesu ufundisa ngomkhuleko yisho isihloko sezindaba leso wathi esakhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wafundisa abafundi bakhe wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi baba wethu osemazulwini maligcwaliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sensuku zonke imihla nemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi nayo inkulumo yanamhlanje ekhulunywa ngulo mfundisi owabe nesibindi sokulanda uJesu uJesu wabuya wamnikeza impendulo ngokutshetsha lapha kubonakala lo mfundisi lo owaya kuJesu wayengumfundisi owatholwa nguJesu ngoba uthi yena lo mfundisi lokhu akukhulumayo wakubona kuyenzwa nguJohane kubafundisi bakhe kutsho ukuthi yena ungumfundisi kaJesu akusumfundisi owabanjwa nguJohane ungumfundisi kaJesu manje ufuna ukuyenza intando kaJesu ngokupheleleyo uya kuJesu uthi Nkosi besicela usifundise umthandazo uJesu umfundisa ngomthandazo lo omkhulu obhalwe emaBhayibhelini wonke ukuthi ngesikhathi sika 9 o'clock amasonto ayangena umfundisa ngawo lo mthandazo uthi anothandazwa nithi baba wethu osemazulwini malidunyiswe igama lakho ewuwo umthandazo omkhulu owufunekwa nguJesu ukuthi elinye nelinye isonto noma omunye nomunye umuntu oyikholwa athandaze ngawo iwumthandazo kaJesu wabe munye nje kuphela akamnikanga imithandazo eminingi lokho ke siyakubongela lokho kakhulu sibonga nalo mfundisi owaya kuJesu wayasicelela ukuthi yena ebecela sifundiswe kabutsha ngoba wakubona kuJohane uJohane efundisa abafundisi bakhe nathi ke asifundiswe sibe nalo iqiniso lokuthi sithandazwa sisithini ngokutsho njalo ke siyabonga la mazwi angaka siyanibongela ke abantu bakwa Studio 7 ukuvakasha kwami ngizofika lapha nami ke ngiyabonga asiceleleni bonke abantu abagulayo abalele ezibhedlela nasemakhaya nasemibhedeni eyichisayo ngokuba ukugula kuyinkinga ebusuku emini kungcono ebusuku ukugula kuyinkinga uNkulunkulu asipholise izinhlungu ezisemzimbeni yethu nasemimoyeni yethu ngokutsho njalo ngiyabonga ke ngomkhuleko asibathandazeleni bonke abantu basemhlabeni siyanithandazela abantu benkosi nani vumani ukuthi umthandazo uyasebenza unisebenzele kuze kuyobe noma nini noma nini asiyivaleni ke le nkonzo yanamhlanje umusa wenkosi yethu uJesu Kristus nokudlelana komoya lapha emazulwini egameni likaJesu waseNazaretha kuze kuyobe naphakathi amen
sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane leya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Shisa Sibanda uxoxa lomsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uTry Ncube
uTry Ncube ngumsekeli kaKelvin Khayindu umholi weBhoso walimane esemncane wahlewekela udlala ibhola waqala ukuqeqesha lomdlalo nangwelonda imbali yakhe
izelwe lapha empilo ngakhulela eVictoria Falls ngizele lapha ngo-1973 ngafunda e-secondary admission eJambezi from grade 1 up to grade 7 and then i-secondary education yami ngafunda eMosia Junior High School eVictoria Falls ngidlala ibhora but not at Premier League level kuma-developmental sides division 2 division 3 division 2 siya ku ukuyenza icoaching yami because ngathi ngalimala at an early age of 24.
Victoria Falls lapha akhulele khona wadlala indima enkulu kwezenguqu.
Ngibe ngiplayer coach kuBiz Island Football Club Victoria Falls, and then I formed a team called Sao Paulo FC Victoria Falls. Yayenza izimanga from junior level under 13. Yazi yagcina Division 1, yagcina njalo iproducer i-soccer star of the year finalist uNkosana Zwela, owayesayinwe yiHwange FC esuka kuSao Paulo FC eVictoria Falls.
Njengabathandi benguqu abaningi, uTry wakhula ebukela imidlalo yebhola kweleBrithani e-English Premier Soccer League. Usebenzela amaqembu afana leBotswana Highlands Newtown, wasebenza ke leHwange Technophiers kanye leqembu lamalahle elikhulu leHwange iHwange FC. Wabuya wangena kuBulawayo City lapho asebenza khona wafika ezingeni eliphezulu.
In 2018 ngaba nguhead coach wayo ngi-assistwa ngukoti Dube loChisa uJohannes Ngoti. Sawina i-league ka-Division 1, sabe singena u-Premier League. Hamba ngaqeda i-season yami kuHwange ngo 2022 ngingu-head coach, ngawina futhi i-league Pampana ye-Division 1 ngangenisa iHwange ku-Premier League 2022-23. Nasebenza as an assistant coach uBongani Mafu loNation Dube ngoba ngangiyela i-CAF A license efunakalayo.
Uhalenders khona wangena njani?
Sengiqalisa u-2024 ngabe ngi-approacha i-Highlanders FC, kwakuyisikhathi khonapho ngisayenza i-CAF A yami e-Tanzania. Ngangela choice ngaphandle kokuthi intembo ye-Highlanders is difficult to say no when Highlanders come calling.
Utry indoda ethetheyo njalo elemuli uthi uzazama ngazo zonke indlela uthuthukisa iqembu lakhe lamahlalanyama ukuze abalandeli bebhoso bahlale bejabulile. Ngimanesitho 7 ngobulawayo egama lami Ezwe Jesus Bani.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lemkhalandoda.
Kamba nisevu nyameni wafika bazalwane banishumaye kadeni kamba nisevu nyameni wafika bazalwane banishumaye
salubonana salubonana kubalalele la kubalandele igama lami uVusimuzi Mhlanga iqhuma enkayi okwamanje ngibele South Africa
mapendo kamina
ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bangandola kulezi nombolo ku 084-320-9751.
Abafuna umculo wami bawuthola naku YouTube, bengabhala ukukhanya kwase Jerusalema bayithola ku YouTube la ku TikTok, ziyatholakala lezo ngoma kulezo ndawo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli bengisacela isupport uthi nami bengisupport kuze nami ngikhuphuke ngiye phezulu ngijabulisa ngengoma ngiliduduza nanye zingoma. Ngiyabonga.
Ayike kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo Mntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.